Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ebesibuzo mama labo sisi ngoba sinazele ukuthi yibo kakhulu elizweni abaphatheka ekukheni amazi asetshenziswa ngekhaya. Esikutholileyo ukuthi 89% yabo bathi bathethiswa, 88% bahlanganele ukulwa kumbe into ukutshayana, 81% bahlanganele ukufuqana.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu zethule impumela yocwaningo eveza ukuqhamuka kokufuthelana ezibholaneni lakuzo zonke indawo abantu abakha khona amanzi emalokithini amaningi akobulawayo. Idale le-Senate seliphasise inguquko yomthetho wokuguqula isekelo sombuso ngamalunga ebandla le-ZANU-PF emanyene lawe-MDCT. Abakunhlangothi lwezemfundo bathi kulezizathu eziningi ezibangele ukwehla kwesilinganiso sabaphumelele emhlolisweni kaForm 4 nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 7683 abahlatshwe izolo ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 elizweni. Lokhu kukhuphule inani laya kwabazinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amane 437,751 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Lokhu uhlelo lolu lwaqala ngonhlolanja. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abantu asebehlatshwe ijekiseni yesibili eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe sebezinkulungwane eziphose zifike ikhulu 94,131 lokhe lwaqalayo uhlelo lolu. Izolo kuhlolwe abantu abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,895 wathi abalitshumi lambili babo bafumanwa belegciwane le-COVID-19 kwabhubha abathathu. Kulabantu abedlula inkulungwane 1,073 abalaliswe phansi yileli gciwane. Abantu abahlolwa i-COVID usiyafika izolo bazinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 38,293 kuthi abasila kulolu bhubhano sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,647 kwabhubha abedlula inkulungwane elengxenye 1,573. Abagatsha lwezempilakahle babika ukuba ukwehla kwenani lasebetholakala belegciwane leli eZimbabwe kubangelwa ukuqiniswa kwemisebenzi langenhlelo zokusebenzelana kukahulumende lamankampani lenhlanganiso ezizimeleyo empini yokulwisana lalolu bhubhano. Kunje abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights namhlanje ikhuphe ucwaningo oluveza ukuba ngesikhathi se-COVID-19 lockdown sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu ezibholaneni lakuzo zonke indawo abantu abakha khona amanzi emizini eminingi yakobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa uthi sokuvame ukuba lokuthethisana kwezinye izikhathi abantu begcine besilwa lapho abakha khona amanzi.
Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights besenza isichwayisiso ngendaba yokuhlukuluzwa nokuhlukunyezwa kwabantu endaweni lapho abathatha khona amanzi nxa evaliwe ngekhaya, okugoqela izikotsho, imigodi, amabhawuza lakuma water kiosk. Ebesibuzo mama labo sisi ngoba sinanzele ukuthi yibo kakhulu elizweni abaphatheka ekukheni amanzi asetshenziswa ngekhaya. Esikutholileyo ukuthi 89% yabo bathi bathethiswa, 88% basanganele ukulwa into ukuchayana, 81% basangane lokufuqana, then 47% basangane lokufungelwa. Kukanti abantu abayibade bekwenza lokhu sitholi kakhulu ngabantu abangamajaha at 92%, lamankazana labo kube yi 50% ukuthiwa yibo abakwenzayo. Abahlukuluza kakhulu ngabantwana lamankazana labo mama.
Olwana amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi isimanga yikuba izulu linile lonyaka, ngakho ke bekungadingeki ukuthi abantu babe bebangisana amanzi ngale indlela.
Kulusizi ukubana ngokwehluleka kokuhlela kukahulumeni abantu bagcina besilwa ezibhoraneni ngoba amanzi engatholakali ngendlela eyiyo lona izulu linile. Ngibona ngazathi kuqhakathekile ukuthi uhulumeni kathesi akubone ukuthi akulesinye isizathu ngaphandle kokwehluleka ukuthi kungani abantu bengatholi amanzi ngoba izulu linile ngobuningi. So akula sizathu sokuthi ngaba abantu bahlupheka amanzi, and khonokho yikho kubangela ukuthi abantu begcine besilwa, kugcine sokusiba lokuzondana kuma-communities ngenxa yekwehluleka kokuhlela kwahulumeni.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization bathi bayenza konke okusemandleni abo besebenzelana lohulumende weZimbabwe ukuncedisa ukumelana le-COVID-19 elizweni, lokubona ukuba abantu bayahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Kunje bathi baphakathi kokuphuma lenhlelo ezizakwenza ukuba abantu bangahlupheki ngesikhathi se-COVID-19. Isibhedlela se-Thorngrove Hospital silabantu abane abalaliswe khona ligciwane leli, kuthi esibhedlela se-Elangeni Center kulabantu abahlanu abalaliswe khona. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5634 bahlabe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 okwesibili, osekulethe inani lasebehlabe okwesibili kunkulungwane eziphose zifike ikhulu 99,765. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Idale le-Senate selipasise inguquko yomthetho wokuguqula isekelo sombuso ngamalunga ebandla le-ZANU-PF emanyeni lawe-MDCT. Inguquko le yenziwe ngokuvota okwenziwe amalunga aleli dale angamachumi ayisithupha lanhlanu awebandla le-ZANU-PF emanyeni lawe-MDCT, kwaphikisa amalunga alichumi kuphela awamabandla aphikisayo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli dale lilamalunga angamashumi athobami nembili awezanu PF engamashumi amathathu lanhlanu. Bekuvele kudingeka amalunga angamashumi amahlanu lane ukuthi ibhili ipasiswe kuleli dale. Lokhu kutsho ke ukubana abavote besekela linguquko bagoqela abamabandla aphikisayo abalishumi, abamela izinduna abalishumi lathobami nembili 18, labamela abakhubazekileyo ababili. Abahlanu babikwa bengabuyanga namhla edale ukuzovota. Umgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Morgan Komiji utshela iStudio 7 ukuthi kulusizi ukuthi lanxa kade bevumelene njengamabandla aphikisayo ukuthi bazaphikisa ukuphasiswa kwale ibhili, kube labanye abathethe inyathelo lokuvota belisekela. Uthi njalo ibandla lizahlala phansi libone ukubana labo abavote bephambana lezibopho zebandla bazathathelwa amanyathelo abani. Ekhuluma ngemva kokupasisa kwale ibhili, umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ubonge kakhulu bonke abavote belisekela, esithi njengohulumende bakubone ukubana bekulezi khexe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013. Ngakho ke linguquko izaphathisa kakhulu endaweni ezithize ezigoqela ukuguqulwa kumbuso wezabelo owe-devolution ukuze uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba. Iningi lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lamabandla aphikisayo bayayisola linguquko besithi obekuvele kukhona kungcono kulalokho okuvotelwe namhlanje. Njalo libhili inikeza amandla amaningi umongameli welizwe. Kunje elinye igqwetha eliyingcwethi kwezesisekelo sombuso uMnumzana Ngqubani Sithole owakhweza emthethwandaba udaba lokuthi imise ukuhlaziywa kodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso edale lephalamende uthi umangele kakhulu ukuba idale lesenethi liqhubekele phambili livotela linguquko kusisekelo sombuso. Kodwa uthi uzaqhubekela phambili elwisana lokuthi isisekelo sombuso singaguqulwa ngokukhulumisana la ngokucebisana lamagqwetha akhe. Usithole ukhwezele oludaba emthethwandaba waphezulu welizwe oyi-Constitutional Court efuna ukubana umise ukuhlaziywa kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba vele kwakuvele kwaphambaniseka ukuthi kuhlaziwe eyakuqala eye-Constitutional Amendment Bill No. 1 lidale lephalamende. Loba kunjalo ibhili le isimelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okulakho ukwenziwa yiloba yisiphi isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Abakunhlangothi lwezemfundo bathi kulezizathu eziningi ezivangele ukwehla kwesilinganiso sabaphumelele emhlolisweni we-O-Level oyanyakenye. Lokhu kugoqela ababalisi abasebenza bekhonona bekhala ngeholo kanye lendlela zokufundisa ezisetshenziswa ezikolweni zikahulumende lapho isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% sabafundi bengabe emaphandleni okungatholakali amagagasi eradio omabona kude loba ubulembu be-internet. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe ngesikhathi esazisa ngempumela yomhloliso wanyakenye ka-Form 4, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council ZIMSEC uMnumzana Edimwenje utshele intatheli zindaba ukuba impumela le itshengisa ukuba abafundi bezamile nxa kukhangelwa inkinga abakade bebhekane lazo ngenxa yokuvalelwa emakhaya phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Kodwa abazali labakunhlangothi ezimela ababalisi bona bathi kunengi okubangele lesi simo, hatshi ubhubhane lwe-COVID-19 kuphela. Umgcini sihlalo wohlangothi lwezemfundo phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCPSTU ekhokhela njalo eyababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZEMTA uMnumzana Richard Gundane uchasisa kabanzi ngalezi zizathu.
Why are teachers in an incapacitated position? It is because over many years teachers
kungani ababalisi bekulesi simo sokuba bagcine besehluleka ukuya emsebenzini. Kungoba okweminyaka eminingi ababalisi bebehlezi vele bethola iholo elinganeleyo. Esikhathini sangemuva kwakunendlela eyayisenziwa ngayo. Wawuthola ukuba umbalisi wayeholiswa iholo elilingana le mali eyayibhadalwa isifundi sinye esikolo se-boarding ne-term, kodwa akusenjalo. Singakhangela imali ezihlawuliswa ema-boarding schools ezama-mission zifika phose kubo $800 kulezo zifundi eziqalayo, kodwa umbalisi eholiswa $200.
UMnumzana Ian Masiye yisakhamuzi sasemzini weTafara oseHarare olomntwana ongazange aphumelele kuhle kulo mhloliso uthi akasoli abantwana.
Uhulumende wayemele ukuthi ngawema waba le-patience ukuthi into ziqale zilunge, abantwana bafunde sibili ukwenzela ukuthi nxa ama-results ephuma sibe kwazi ukuthi hayi for sure bafundile, kodwa lokho kwathesa hayi kuyadanisa sibili.
Ingcwethi ecubungula ezokuhlalisana kukaZulu lezombusazwe uMnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
abantu abazahlangana ngokuthanda kwabo sokwesabisa ukuthi abantwana babuthane ezikolo. Uhulumende laye isiphatho sakhe sababalisi lalokho ukuthi ezikoleni bekungasela into ezingasetshenziswa, yikho lakho okulethe lokhu ukungaphumeli lokhu okade kufunakala. Lokhu abathi abathi e-learning okumele kuhanjwe kusetshenziswa amakhompyutha. IZimbabwe must khangele bathi iningi labantu lisemaphandleni. Mina ngibona njalo futhi kungaba ngolunye udaba lolo olubangela ukuthi kungabi lokuphuma kwempumelela abantwana kade bebhali olevo.
Konke lokhu okwenzakalayo uNtungagwa uthi kubangelwe yikungazinikeli kwahulumende ukudinga amacebo okukulungisisa.
Akusela mbono oyinkokheli zethu ukuthi i-sector lesithi nge-education eyokufundisa iphakame ingani ibe yinto ehloniphekayo. Okwakathesi sokuphongwenziwa nje santando. Even izikolo zikahulumende sezilakho okuningi abazifunayo ebantwaneni okungikade kungekho ekufuneni kahulumende, izimali zababalise zamabhasi, into zonke lezi ezinjalo. Akusela sizathu kumbeni akusela political will ikakhulu inkokheli zethu lezi ukuthi kuphakanyiswe ekade sithi education sector.
Abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, bethule umbiko besithi bakhathazekile kakhulu ngokwehla kwesilinganiso sabaphumelele kulo mhloliso ngesilinganiso sokufika phose okuyisikhombisa ekhulwini 6.8% nxa kuqhathaniswa lempumela yomhloliso munye ngomnyaka ka-2019. Njengesilinganiso samantombazana aphumelele kule mhloliso, sona esehle sisuka kokwedlula okulichumi ekhulwini, kuthi esabafana sona saya kwesiyisithupha lengxenye 6.5%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kweziphuma emthethwandaba ngamafitshane.
Umahloli womthethwandaba waphezulu owe-High Court waseHarare, uJustice Tawanda Chitapi, udlulisele phambili okwesibili ukwahlulelwa kwesicelo seziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili, uCecilia Jimbiri loJohana Mamombe, esithi namhla ubengezwa kuhle elezinyo elibuhlungu. Ngakho-ke isinqumo kulesi sicelo siza kwethulwa kusasa ngolwesithathu. Kuthi owake waba ngumeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba obemele amiswe phambi komthethwandaba kamanje namhlanje ngecala aletheswayo lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela ephambana lemithetho, lidluliselwe phambili lalo kumhla ka-26 yona le inyanga kaNkwenkwezi. UGomba ubikwa walaya umqondisi wezemali kukhansili yedolobho leHarare uMnumzana Stanley Ndemera ukuthi kuthengiswe indawo eMount Pleasant Sports Club eseHarare kungalandelwa umthetho. Ngolunye ludaba olusemthethwandaba, ilunga leZANU-PF uGoodman Damona Msariri owetheswa icala lokusabalalisa imibiko enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini yeWhatsApp kasenelisanga laye kuqala ukuthonisiswa icala lakhe. UMsariri owayengumgcinisihlalo esigabeni seMashonaland Central ebandleni leZANU-PF akasaniswa ngaphambi komthethwandaba ngoba abafakazi bonke bengabuyanga edale likamanje ePindura lamhlanje. UMsariri ubotshwe ngomnyaka odluleyo amapholisa esithi ufunyenwe esabalalisa imibiko kuWhatsApp yokukhuthaza umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga yokumchochozela ukuthi agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingupraxedis Jeremiah.
Yebo, 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 thakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethelela khonapha kuStudio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine. Sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo, sigxile kuzikhubeko abangabe bedibana lazo, lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesi sikhathi. ngesikhathi ilizwe lilwisana le COVID-19. Sulukandaba linakhutshwa ilolu hlelo ku Studio 7 lilabi uMike Hobe ngo 8 ntambama.
Kesikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafichane.
Usomabhizinisi weMelika owaziwa ngokusungula inkampani yeMicrosoft njalo eyisinothi uMnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda sebazise ukuthi sebesehlukana ngemva kweminyaka elithumi lambili lasikhombisa bebonke ngoba abangeke beqhubeke behlala bonke. Bobabili bathi bazaqhubeka besebenza ndawonye kwinkampani yabo yeBill and Melinda Gates Foundation elemali efika amabhiliyoni angamachumi amahlanu, $50 billion. Odokotela abangamachumi amabili sebethule umbiko othi umdlali webhola owayelodumo uDiego Maradona weArgentina ngabe uyaphila namhlanje kuyikuthi welatshwa imfanelo. Odokotela laba bathi wahlala okwamahola alichumi lambili elindele ukwelatshwa njalo kulabantu abayisikhombisa abasaphenywa ngalolu daba.
Ukubikwa kulezinye izigaba zelizwe ezaphiwa imali yokuthuthukisa izabelo e-Devolution Fund nyakenye zehluleka ukuphuma lenhlelo ezazizabhadalelwa isikhwama lesi. Imali le yagcina isibuyiselwa kuhulumende. Esinye isigaba esaphiwa imali sehluleka ukuyisebenzisa ngesenkayi. Sixoxe lesakhamuzi senkayi uMnumzana Jabulani Hadebe othi badanile ngokungasetshenziswa kuhle okwenziwa imali le.
Uzulu wenkayi uyayizwisisa indaba ye devolution. Uza told ngesikhathi kusenziwa i constitution abadala bahlala phansi bavumelana ukuthi i devolution kayibe khona yaba khona ku constitution but ayisazange implementwa after ama elections ka 2013. But after u 2018 kule mzamo yoku implementa i devolution yikho ama council authorities anikezwa imali under uhlelo lo ma devolution fund olokuncedisa ama districts ngama districts. Manje lapha enkayi abadala bayakwazi khona lokho yikho ngama ward babhala ngenhlupho abalazo. Kwamanye ama ward uzathola bathi bafuna ukuthi kube le clinic, kwenye i ward bafuna ukuthi i secondary school ikhatshana kakhulu kwenye i ward bafuna labo ukuthi babe leyabo i secondary school. Then bese kusithi kwamanye ama ward bala madamu babefuna ukuncediswa ukuthi amadamu lawo askopwe kodwa akula ncedo abalutholayo ekhansilini ngenxa yokuthi ama councillors ayiwo akhona lawa awayezana uPF. Instead of ukuthi baye bexoxa ngento ze development sikhangela nje i district yonke eNkayi bona baye bebusy betsha ama slogan bekhuluma nje ipolitics ezingela msebenzi kuma council chambers.
Wake waba ngu councillor wedolobho le Victoria Falls uMnumzana Ephias Mambume uthi imali eyaphiwa umunicipala waleli dolobho phansi kwesikhwama lesi yasetshenziswa ngemfanelo.
Ngisangu councillor wedolobho le Victoria Falls. Ngiyakhumbula ngomnyaka ka-2020 sathola imali efika phose $3.6 million imali yeZimbabwe. Ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngangingu-chairperson we-committee e-finance and development. Sasesivumelana ke ukuthi asisebenziseni imali yonke yona le esasithole kuyimali eye-devolution ekulungisiseni indawo okulahlelwa khona izibi. Ngokunjalo we channeled imali yonke yona lana ukuthi silungisise i-dump site yethu to become a properly engineered landfill.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube utshelela umsakazo ukuthi bakhangelele ukuthi imali le ingaphiwa umunicipala wakobulawayo kumele ilungisise imigwaqo esingamagodigodi.
Esikuzwileyo ke ukuthi iBulawa City Council kukhanya ikhangele ukuthi imali yedevolution ingafika bazayisebenzisa kakhulu ekulungiseni imigwaqo nxa ukuthi imigwaqo yakobulawayo ingamagodigodi. lo hulumende la ube uphawulile ukuthi kuzaqhakathekisa ukuthi kulungisise umgwaqo, so sikhangela ukuthi devolution fund ingafika ke kulungise leyo mgwaqo ngoba ibonile. Lanqandi nasiyinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association bezikhangele kakhulu ukuthi imali ye devolution ikhangele kakhulu indaba zamanzi, kodwa ke lakho ukulungiswa kwemgwaqo siyakubemukela ngoba abantu ukuze izimoto zabo zihambe kuhle kuqakathekile ukuthi umgwaqo ilungiswe.
Owake wamela isigaba seBinga South edalele parliamente engowe MDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi udubo olukhona ukuthi umthetho olawula ukwabiwa kwemali le awukalungisiswa kusekelo sombuso welizwe esitsha.
Chris, imali ye devolution siyizwile njalo lokhu siyizwa, kodwa udubo esilalo ngale imali yikuthi Chris asingeke sakhuluma nge devolution fund singela devolution act, ngoba uyabona imali kahulumende yonke ephumayo iphuma ngoba kulomthetho othi khona le imali kayiphume ngendlela. Kodwa thina udubo esilalo esilubonayo ngale imali ukuthi imali epho ukuphuma njengani iphuma esikhwameni ngani ngamazambane ipho ukuhanjiswa lapho ehamba khona, kodwa kungela mthetho oyisekelayo. Angikwazi ukuthi okuyisindayo izanu PF ukuthi khona ibeke umthetho we devolution act ukwenzela ukuthi izimali leziyana ke nxa zihamba zihambe mayelana okusemthethweni yikuyini kakhulu okubahluphayo. Ayabona njalo lama provincial councillors kusukusela umnyaka odlulileyo ama provincial councillors ayahola, kodwa ama provincial councillors kahlangani ama provincial councillor kabala lapho abahlangana khona la kuba kwa ukuthi umsebenzi wabo ngowani kabakwazi, kodwa bayahola. Now into oyiyo nje phambanisa ukuthi izinto lezi zihambe kuhle ukuthi ngakula mthetho kabafake sobala umthetho we devolution act lokuthi abantu bayabethola malini laba bathola malini layo iprovincial council ibe operational.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wabela isikhwama se devolution nyakenye imali engamabhiliyoni amadola eZimbabwe afika phose amachumi amabili, $19.5 billion. Bahlaba umkhosi abanini bezimota ezithwala uZulu kobulawayo ngodubo lokuqhubeka bemiswe ukusebenza ngaphandle kokuba benze njalo bebhalise phansi kwenkampani yeZupco. Umnumzana Khumbula Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe International Taxis Association uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Sesizamile kade sifonelana lama counterpart ethu ngale eGoli bebezamile ukuthi through i cross border agency yase South Africa babuye eMessina bahlangane labeZimbabwe kukhulunyiswane. Bekade lokho bezama kuye nje German Zimbabwe counterpart ukuthi mhlawumbe kungaba ngegunya kwe-agreement of some sort imota zethu sivulelwe, but so far akukabi ne-progress vela akukabonakali ukuthi inkulumo zakhona ziyakhona ngoba i-South Africa ngalithi yona hayi yona yonke into e-South Africa isiningi sokunomali. So ngale ba-South Africa nxa bekhuluma ne-South Africa ukuthi hayi ngapha ngale Zimbabwe iZimbabwe isivumele isingeni i-South Africa ithi hayi iyazama layo through i-cross border agency ukuthi ikhulumisane lakweZimbabwe, but kukanye ngathi hayi i-progress yakhona kayikho.
Ye, nxa sikhangela imali siyakwazi ukuthi belisenza khonapha kuma R40,000 ngenyanga. Khathesi lenza malini?
Kuphela mali engenayo. Sikhuluma nje siyabhadala ngale Plumtree silelisi lo railway lapho esisebenzela khona. Isikweletu zethu sesisikhulu kakhulu khona ngale Plumtree, asikwazi lokuthi sizasokuza njani. And again khona lapha koBulawayo siyabhadala ama-rates ekhansilini.
Lizazivimba njani izikweletu zonke lezi?
Besihloke sile hope yona le ukuthi kuzavuleka mbe kuzathini, kungakuza kuba lenye indlela mhlawumbe ukhona ozabuya lenye iplan, but manje ayikhanya siyala kuba lobuzima.
Ye, singathi vini le molini lapha sokulobuzima
eh? Ezimolini kuzima, abantwana kunje akade bebhala abaningi bapasile ama-A-levels. So asikwazi ukuthi ngoba kufanele baye kumama-university baye endaweni eziningi, asikwazi sizababhadalela ngani.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. NguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.